kulama-recalls kube kwezanu-PF kithi kulama-recalls usecretary general wezanu-PF udr Edward Mpofu kazange arecall muntu. Izanu-PF yaba le-congress last year yakhetha ubukhokheli obuyibo obukhona ubukhokhelwa ngupresident Emmerson Mnangagwa. I-congress yaba khona iparty izanu-PF lama-secretaries, so umuntu emele recall abantu nosecretary general weparty onguye owakhethwa e-congress. So ngokunjalo-ke akulanto enjalo, lokwala liphupho nje. Umuntu laye kade zama ukuvala into leyana ema-recalls ozama ukungani uphuma lokunye kuyinto okungani uhambelana nempilo yama-recalls laye i-CCC. Kube kanti i-CCC nezanu-PF amaphathi amabili atshiyeneyo. I-CCC mina engiyaziyo ukuthi ayizange ibe ne-congress, yiphathi engenama-structures. Yiko engiyaziyo ukuthi nxa sebethutha labo bathuthayo bathutha lani, yinto ya
siyakuzwa kakhulu baba Gawule. Baba Mlalazi, wamphendula khonapho.
Uqinisile, eZimbabwe sokugcwela izigangi kwezopolitiki. Izigangi esezingenela izanu sezingenela le-CCC. Ngilesifiso ukuthi alibana laba oGawule bazibona lalezi zigangi ezingenela ku-CCC. Ngiyazi ukuthi uza-emphasiza ngendaba yama-structure, but i-point of interest isekuthini, kungani kathi laba abantu bejongwe abezani be-so interested ekuthini i-CCC ibe lama-structures? Phela abephulanga mthetho ngokungabi lama-structures. Apolitika nje badi izigangi zabo abangazisebenzisa, abantu abazilambeleyo ukuthi bagijimise i-program yezani eyokudistabilize. Phela kabaqali babonile besebenzisa umnumzana uMondlora, bamqeda politically kwaphela. Khathe sisebenza nalo kuthiwa nguChabanga, umfowethu siyamazi uGawule uyamazi. Kodwa-ke ngenxa yokuthi ulambile sebethethe i-advantage abantu bezana.
Nanso-ke indaba khonapho-ke ingqobe kukhanya iyini baba Gawule, uyatsho lapho baba Mlalazi ukuthi lina yini elihlokozi inyosi lapha, akukho kunye?
Hayi, angitsho izanu-PF ayihlokozi inyosi. Inyosi zivele zisegcekeni, vele abantu luthi luyehla kuphela, luzehlela luyeya phansi, odlulayo zile zikhothela nje ngale ukuthi sisi uluthi lwakhona vele lupho ngugegeleza nje. Nenyosi zakhona zivalekile, angazinto zisuzele umantwane lupho ngugegeleza, bangazitaphela odlulayo etaphela into engalamnikazi. Okukhona gips akula phathi emhlabeni ongaka mana kunike into le-ANC. Uyayibona even labo-AFF South Africa obalibanilota bama-congresses, kati iphathe njani nala-structure right? Nangu-ke sokukhona oCabanga sebekhulumile, uCabanga abantu bamphika bathi uCabanga so-CCC. Namhlanje uCabanga oCabanga yibo ama-founders yamadoda asebenza kubuza iphathi le-MDC i-CCC badoba abantu kulokuzeni ku-MDC ngale i-MDC yasungula babekhona uCabanga lawo. Yikho akanto esikhathi sebebephikisa bephikisa bathi uCabanga bamazi uCabanga umuntu we-CCC owe-CCC uCabanga ngenxa yokuthi sebephume nempilo abaphume nayo bona ngoba ne-interim arrangement abanayo nesikhathi saba abanye lokube besithi bona into yakhona bayazi bathoni nxa besitsho njalo kini bathoni awuke ni-operate without a structure iphathe njani engala ama-structures atshiwo phathi phela la iclabhu ingane iclabhu yabomama emakhaya ingane le-constitution emalayini ine-village ine-constitution ilokuzeni bani iphathe ngala constitution engala structure. What kind of a party is that?
Khonapho-ke Mlalazi, nanko-ke
engikubuzayo kuyi-one baba umbuzo ubaba uGawule, kathi izanu inani lama-structures ewe-CCC ukuthi balawo kumbe kabalawo bona bangenaphi?
Ngiphendule kuyo.
Ye, phendula ngamafutshane sibili.
Ngicela ukubuza ukuthi hayi into asingeni ndawo vele ngoba asina business ku-CCC, kodwa into esifuna singena esingeni ngayo ukuthi kuseblame ukuthi yinto esibangela udubulo lolo esekuhlangana lalo. Kanti libono lwayo ibuchapha wokuthi alina-constitution, alinani, lithi li-operata nje limono lingakalutho. So kuza lihlupha khona ukuthi zama ukulicela ukuthi hhayi bahambani ku-congress likhethane kuhle. Kase singabe lithi sakuhamba ku-congress ngelani elindala, saba ne-congress yethu sakhethe zivani lomuntu kakwasimazi ngabe lijondalo kathesi ngobanengazane liye ku-congress bahamba laba bayenza i-interim arrangement baphuma lapho khona ukuthi iphathi iqhubekele phambili. Ucabango njengoba elilunga le-CCC siyakuphikisa njani khonoko?
Yes, siyakuzwa baba Gawule. Mlalazi, lapho uGawule uthi ku-CCC ngutaphu thiye kuphela.
Hayi, akula lapho kungela taphu thiye khona ngoba uGawule simkhumbuze ukuthi kuzani ngulwana ndoda uzobhowa kwathi yitambo wakasendlela esinjonge. Bangenze ngani bona bangcwene njalo bala yonke into yazi ukuthi kuzami lapha kusetshenzwa kanjani kodwa-ke ku-TPC ukuthi kakula structure kumbe kakula constitution ayisiyo business yezanu ukuthi ibe yiyo efuna ukukorrecta kumbe ibe sithatha advantage ukuthi ingenele siyazi ukuthi badlale i-politics lokuganga nje ukuthi basebenzise abanye abantu njengona ngithilo mina kangizange ngithi uthaba ngasimanga uGawule uyakwazi ukuthi uthaba ngisiyamazi sisebenzelayo kakhulu usukela kudala especially emasinoth so-ke ngumuntu esimaziyo kodwa-ke ngenxa yokuganga kwabantu uChabanga ufana lalo ungamla osuke esevela ethi serikhola ama-MPs ezami yikuganga esikhuluma ngaso